So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 28 kumpalakazi 2021 igama ngontungami linkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. UZulu ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasotsha antshontsha ezindlini ehlomile. Abezinkonzo bathi badangele ngokwaliswa ukwenza imilindelo yokungena kumnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1098 belomkhuhlane lo. Abatholakale sebesindile bazinkulungwane ezine ezilengxenye 4506. Lokhu kutsho ukuthi inani labaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje lehle lisuka ku-37,000 laya ku-33,824. Asebebhubhile bakhwele baya ku-4,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane bangu-2,080 kuthi abahlatshwe esibili bangu-1,790. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda yena obephethwe ilumkhuhlane uthi usindile ngoba ebehlatshwe ijekiseni yokuzifikela.
Mina ngiphephile ngenxa yokuthi ngahlatshwa amajekiseni amabili ngoba ngananzelela ukuthi amazwe wonke la aphucukileyo la developed bayahlaba lami ngahle ngakuthathela phezulu. Ngabe angizange ngihlatshwe njengomuntu omdala ngabe selingivalelisile. Ukuhlatshwa lokhu kwenza ukuthi umkhuhlane ombambileyo lo okuthiwa yi-COVID wabuye ungalamandla, kodwa ngangisiza umzimba lomphimbo lokuphefumula lokuswela amandla nje le kuba le-temperature ikhwele yehle. Nasengigijima ngisiya esibhedlela ngelanga lesithathu ngafika bangibona ukuthi ngile ngatesta positive bangiphi imithi ekwanileyo nganatha. Njalo okunye ukuba positive ukukhangelela izinto kuhle ngakholwa ukuthi ngizasida labangani bami lezihlobo zami nama-members e-party bathi recover soon akuthathanga 2 days. Namhlanje ngiqinile.
Ungathini kulabo abalokhe besala ukuhlatshwa?
Into ehluphayo yikuthi kulama theorems amaningi abanye abantu bangaphongunakana bayabhala. Ngibona ngani labafundileyo abanye sebefuna ukuthi iningi abantu bafe. Sokulabantu abasenefitha ngokufa kwabantu, ukufa kwabantu bazuza izimali eziningi. Yikho bafuna ukuthi usapho lukamzilikazi lukamambo eZimbabwe baphele ngoba esikubonayo yikuthi abantu batyotyozela ukuthi abantu banqabe ukuhlatshwa. Khathesi abantu abafayo isikhathi esiningi ngikunanzelela ngabantu abangazange bahlatshwe. Mina ngikhathesi ngiqinile umphimbo wami nge-voice yami. Ngitsho nje ngizwa ngilamadlabuzane ukuthi kungabe ngihamba lami ngifundisa abantu bakwethu ukuthi bayehlatshwe. ngiloke ngiphakathi kokunakana ukuthi hambe ngingakwanisa yini ukuthi ngibe le organization enzabe ngibatshela ukuthi mina sengikhulile kodwa ngisindile engozini ethatha amajaha lamankazana ngenxa yokuthi isala kutshelwa sibona ngomopho. AmaNdebele bathi kubo kwagwala akulasililo.
Kuyini ongakukhuthaza uZulu jikelele?
Hambanini liyehlatshwa, lingananzi okubhalwa ku-social media ngoba abanye abantu bathathela izinto phezulu. Ngalokho mina sengingumuntu engizahamba ngifundisa abantu bakwethu kakhulu emareserva esindebeleni. Asigezenini izandla, sifake amatomo esithi ngamatomo ama-mask, sanitize, social distancing. Njalo singathandi amadili ngoba abaningi bathanda ukukholisa okwensukwana bengakwazi ukuthi ukukholisa kuyaphela ungaba le-COVID.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda isikhulumeli se-MDC Alliance njalo usanda kusila kubhubhane lwe-COVID-19. Uzulu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasotsha atshontsha ezindlini ehlomile. Lokhu kuza ngemva kokubotshwa kwamasotsha amabili esetheswa icala lokugqekeza kwenye indlu eHarare mhlaka 24 kulinyanga, abulala umuntu oyedwa njalo atshontsha imali engena kumadola eMelika azinkulungwane ezingamatshumi amane, i-$40,000. Inkundla yeZim Life ithi abasolwa laba nguLameki Kabara weZimbabwe National Defence College kanye loChristopher Charuma okuhlangothi lweAir Force. Ababili laba babikwa bezamiswa enkantolo namuhla. Ngenyanga edluleyo igqwetha umnumzana Joseph Nemaisa udubule wabulala amasotsha amabili ayeyingxenye yeqembu lezigebengu ezazigqekeze endlini yakhe eHarare. Kulesotsha njalo elibikwa lingene eBawa eMondorongezi ngelanga leKhisimusi ladubula labulala abantu abahlanu nge-AK-47. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube.
Isehlakalo sinje ikakhulu nxa sithe senziwa ngabomvikela kusuka kwethusa uZulu kakhulu ngoba sikhangelela ukuthi kube yibo abantu abasivikelayo nxa sithe sahlaselwa ngamasela, kodwa kukhanya sokuqhela njalo sokuyimvamisa ukuthi abayibo esikhangela ukuthi balondoloze ukuthula, balondoloze abantu bavikeleke sebeqhelisa ukuganga besiya phambili. Khonokho ke sokuveza ukuthi abantu asebengena lomsebenzi kayisibo bantu abalesizotha kumbe abalobuntu esikhangela ukuthi babe labo, osokubangela ukuthi uZulu weZimbabwe azifice esephakathi kwenhlekelele yenhlupho umbe singathi khona ikungavikeleki. Abantu esikhangela ukuthi bavikele abantu akumelanga kube yibo abahamba phambili weganga. Asiko ukuqala lokho asebekwenzile, siyakwazi ukuthi emavikini adlulileyo kuye kwaba khona ababuleweyo ngomunye oliloya khona ngale Harare ebafice besendlini yakhe besenza khona okufana naye. Njalo kuya kuqhela izolo nje sikhuluma kulokudubulana okwenzakala endaweni zabo Montorengezi ngapha la kugoqela futhi ababutho. Khonokhana ke sokusinika umlando ilizwe lokuthi laba abakhangele ngezomvikela kabake bakuhluzisise babone ukuthi kuyini imbangela, njalo kungaba lemithela bani emibi engathela elizweni.
Uyacho Dube ukuthi izianda izehlakalo zamasosha abamba inkunzi ehlomile kuyini okungenziwa ukuqeda ubugebenga lobo.
Osokuqakathekile kathesi ukuthi uhlangothi lwezomvikela lucubungule kakhulu lwenza ucwaningo ke kuhlolisisa ukuthi kanti izisebenzi ezisebenzayo lolo gatsha kambe zithembakele yini. Sokumele ke kube lama investigations, kube le monitoring yenzakalayo on a daily basis ukuze labo abangalungelanga ukuthi basebenze kulolu gatsha lwezomvukela basuswe, ngoba uzafica ukuthi mhlawumbe ugatsha lolo solusukelwa infiltratewa izigane esizisebenzisa ukuthi zisebenza kulolu gatsha zenza santando, njalo abantu bayazithemba ikanti-ke sokulemigulukudu phakathi. So sokuqakathekile ukuthi singakuthathi at face value, siphonge ukuthi hayi ngibaganga baganga, mhlawumbe vele izigane ezinengi sezangena phakathi kulolo gatsha zikwazi ukuthi kuzaba lula ukuthi ziqhubeke ngokuganga kwazo. So siyakhuthaza ukuthi uhulumende kakakucwaninge ngelihlo elibanzi, kucutshungulwe, ngoba kungeke ukuthi maviki wonke kube lokuganga okugoqela abezomvikela. Kona kuyibo abantu okumele balondoloze ukuthula elizweni, njalo yibo abakhangele ngokuvikeleka kwelizwe. So songumlandi ke we-Minister of Defence ukuthi bacubungule kabanzi sibili, babone ukuthi kambe amalunga abo ngamalunga athembekile leyo yini, kumbe sekuzaba ngamalunga azathatha igama lezomvikela alisigcine phansi alihudule edakeni njengalokho esikubonayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association, isikhulumeli sebutho umnumzana Alfios Makotore ubengadobhi ucingo lwakhe. Abezinkonzo bathi badangele ngokwaliswa ukwenza imilindelo yokungena eminyakeni omutsha. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi yonke imbuthano egoqela eyamasonto kanye leyamagigi kayisoze ivunyelwe ngezizathu zomkhuhlane we-COVID-19. Uthe izephulamthetho zizabotshwa zivalelwe. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisfanda.
Into ebiqakathekile ukuthi bekumele kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa lamabandla labafundisi labakhokhela amabandla, ukwenzela ukuthi lapho sokusenza umbiko ngamapholisa kube ludako seluxoxwe lama-church, kulokuthi bekuzwele ebulenjini kumaphephandaba kumbe sokubikwa kuma-radio kungazange kuxoxiswane. Njalo siyananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ama-church nxa vele abesenza ama-service yibo abaphathe kakhulu uhlelo lokuthi bananzelele ukuthi kuyagezwa izandla, kuyachekwa ama-temperature abantu, njalo kulama-maski. Ama-church wonke ngiwaziyo akula mfundiso okuphambanisayo lokho, bakwenza ngobuciki njalo bayafundiswa yikosi lama-program okubafundisa abafundisi. Ngakho bona bekuqakathekile ukuthi ngabe amapholisa axoxisane lama-church engayenzi umbiko lo asebewenzile.
Imilindelo yokungena eminyakeni omutsha le iyaqhakathekiswa kakhulu eZimbabwe. Kuyini elizakwenza pho njengoba isivaliwe?
Kusho ukuthi ngendlela sokubekwe ngayo ngamapholisa, amabandla amaningi asezangene kulenjini kuma-Facebook lakwezinye indawo, kwenzela ukuthi abantu bathandaze bethandazela umnyaka omutsha. Into esiyikhuthazayo abazalwane bonke ukuthi singadangali, asiqhubekeleni phambili sithandaze, ikakhulu silungise umnyaka omutsha siwuthandazela, sithandazele ilizwe lakithi, sithandazele ukuthi lo mnyaka omutsha ube ngcono kulalo kade khona. Njalo sifuna ukuthandazela ukuthi sakaNkulunkulu ugcwale ilizwe lonke, ugcwale empilweni zethu, siwuthole umusa kaNkulunkulu ozasenza ukuthi sikwanise ukuthi lumnyaka ozayo siphile kakuhle, kungayenzakali lokhu kade kusenzakala ngo-2021 esehluleke khona ukuthi sikhonze sihlangene emabandleni. Kodwa sithandazele ukuthi uNkulunkulu alethe ukuphilisa kwakhe lokususa lo mkhuhlane we-COVID-19.
Umfundisi uSenisfanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ezinye izikolo ziqoqa ukukhuphula imbhadalo yemfundo ngesilinganiso samakhulu amathathu i-300% ngomnyaka ozayo. I-Chronicle ithi ukhetho lokudinga inkokheli ye-ZANU-PF ezabelo luzaqhutshwa namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uJabulani Sibanda loMnumzana Belief Gawule nabanye babancintisayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani? Linjani nje bonke abasakazi bethu, Tungamili, Osithandekile, wonke nje indaba elisinika zonayo. Siyazilalela mpela, siyazizwela izinto nje ezenzakala eZimbabwe. Nyuke edabeni lukaMnangagwa lolo. UMnangagwa uthi udaba lwegugurawundi uyalulungisisa. Khathi umbulali ululungisisa njani nakungumbulali? NguMnangagwa wasekwazi ukuthi nguye wayetshotshovela igugurawundi. Namhla sithi uzolulungisa njani? UMnangagwa kayekele ukudlala ngabantu bakithi. Kayekele ukudlala ngawo. Uma engafuni nje ukuwulungisa kahle thule, ngoba maye lokhu ekukhuluma ngakho ethi uyakulungisa usuvuselela amanxeba thina, ngoba yasihlukumeza lento kakhulu. So maye lokhu ethi ye udaba lolulungisa lulungisa nini? Njengoba kunami usethi uyalulungisisa, sokulabo more than 30 years waye ungayengalulungisi. Selokunke vumbuka namhla ethi uyalulungisisa ngoba sengupresident. Hhayi, mna kwasicathwa ngadlala ngathi engadlala ngathi isitori ukuthi iojele lifunde iyekwenu UMnangagwa ngokwakhe yekile ukudlala abantu bakithi. Thina kasinike nje ilizwe lethu siphume sifuna ngoba sifuna ukuphuma eZimbabwe, siphume elizweni lababulali. Sizimele sodwa phambili nge-MRT, phambili omqondisi moto.
Sanibonani ku-Studio 7. Ninjani basakazi abahle? Hawu, siyabonga machawe namachawekazi emsebenzini wenu omuhle eniwenzayo. Okhulumayo ngo-gift lapha e-Alexander. Ngizothanda ukuphawula kancane bantu bakithi ngezepolitiki yaseZimbabwe. Ipolitiki yaseZimbabwe siyagcwala amanga kakhulu, ayinalo iqiniso. Abantu abaza ngeqiniso njenge-MRP, MRP umiza neqiniso, ikhuluma amaqiniso aziwa noma ubani. Kuthiwa kona ine-tribalism ngoba abantu bajwayela amanga nje. Wonke amaphathi asemashona le aseZimbabwe nje waqala amanga, kuqala yona iZANU, baza namanga berobha abantu, balandela bona MDC laba bakhothisa abantu, nayo izaphu nayo yakhitha emathebelelendi. Sebafundiswa amanga abantu basemashona lendi, bacabanga ukuthi bangalibusi live leZimbabwe. Engicabanga ukuthi yindlela nje ukudisturba abantu bakithi balambele inkululeko, besetshenziswa iZANU abantu bezaphu laba. Ngempela siyavuma ukuthi basetshenziswa iZANU ngoba asikaze sizwe bephawula bekhala ngokuhlupheko zabantu bamathebelelendi. Abantu bamathebelelendi bayakhala bahluphekile, abana muntu obameleyo, kodwa izaphithi kona ilwele iZimbabwe yonke jikelele.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Ine-cabinet yonke eku-Studio 7, abaqondisi bonke abaphathi bohlelo lwe-Voice of Zimbabwe ku-Studio 7. Ngiyanibingelela namhlanje ekuseni. Ngangazi noma izotholakala le audio yami wasakazi, angazi. Bengifisa ukuthi nami ngiphawule ku-Studio 7 ukuthi kanti iZANU kwenziwa yini ukuthi njalo nje uma ngabe kuyikuthi iyadingeka ukuthi iphawule ngezinto ezenzeka eZimbabwe. Lese kuyo amaphoyisa ashaya abantu, ukufuna kalomkhulu wamaphoyisa ukuthi aphawule uze kuthiwa akatholakali. Kanti benziwa yini ukuthi la bantu bacathele iqiniso? Sizobakholwa kanjani ukuthi bangabaholi beqiniso bebalekela ukuthi bachazele abantu iqiniso? Nalento yokuquarantine abantu abangena abatestiwe lana eSouth Africa batholakala ukuthi kabanayo i-COVID-19, uma befika ngale eZimbabwe sebequarantine sebengaba ne-COVID, basuke sebeyithethe kuphi? Ngani ngoba iZimbabwe i-very very poor ekulokhu njani ekubhekelaneni nezinto zokubheka abantu. Like i-South Africa inemishini ephezulu kakhulu, iZimbabwe ayinalutho. Bona bakuthatha pho ukuthi umuntu oquarantine lana bona bafike bamthole ukuthi une-COVID ngale. Hayi man, into eyenziwa iZANU PF ayikho right man. Isiyenza imali ngendlela ezingafanelanga ukuthi ngabe yenza imali ngazo. Ngiyabonga basakazi.
Hello Studio 7, ngiyaliphingelela ekuseni enhle, ngithinjani lonke.
ngihlezi ngesikhalazo esiyi-1 ngezinto engizibonayo ngisenkaya e-district. Ngicela inkaya e-district ebona ngezemfundo ikinazelele into eyi-1 ayike yenze utshintsho lwamatitsha. Amatitsha asehlale kakhulu ezikolo, aseyizakhamizi bakithi please, aselabantwana ababangane baba babafundisayo. Sewuyizakhamiza kuselanto abayilalelayo. Izikolo ziyadilika. Wozani libone kosikhobokhobo primary school. Headmaster uSenzo Mathanda, komiti ufune yakhe xa ekhethwa ngabantu kasebenzilayo. Kanti kungani vele lingasatshintsha nisa amatitsha umuntu engajayeli indawo eyodwa? Akhe likunanzelele, siyacela nkayo ehofisini khonapho. Kilingene likhangele izikolo liphume emahofisini ngaphandle. Ngiyacela ingani lingangidlulisela umlayezo wami lowo. Ngiyaphinda lamhlanje ukukhuluma ngawo. Sicela Studio 7 ukusidlulisele lo mlayezo. Uthi sicela amatitsha engahlali iminyaka edlula 10 esikolo esisodwa. Bagcina vele bengasenzi lutho. So ngamatitsha abadala babe sebedivide nephakathi. Abanye bengasanye abantu ematitsheni. Ngiyabonga.
Message yami kunda kwabe MDCT ikakhulu labana bakoBulawayo. Lisakhumbula laphana sisuka kuma elections kwakhethwa ukuthi uPristika Msiya Hiramo abe kuParliament, uChamisa bekhona, iteam yakhe uChamisa ikhona. Kabazange belwisane loPristika Msiya Hiramo, bebesebenza kakuhle. After that court ruling lavumelana langenilani labomunjolo lingakwazi ukubavela ngapha. Inhloso yabo kuyini? UChamisa akazange etsho anything against uMakhopi. Actually what he says i-Congress yakhe esekhethiwe njengomkhokheli we-MDC Alliance. What hayi, kuyabongeka ukuthi uMakhopi ukhethe ukuthi abe ngokwakhe. We wish you well with the project. Njalo fanele sisebenzelane ndawonye sonke singamatshintshi. Akazange ebele anything against uMakhopi. What's going on khathesi selilwisana labomonzola? Why did you welcome uMonzola in the first place? Belisithi lenzana, belingakwazi yini ukuthi selingenwe ngento engasiyo? Laba bavele bengabahlamuzi already. Bahlamukele uChamisa, khathesi bahlamukele lina. Sebeliluyisa manje, sebebuya against you. Lidla kuthini manje? Khathesi sekuyiwa kumakhothi, sokuqalisa ukwenziwa ama-recalls. Njengalokhu inhlanyelo elayihlanyelayo lirecall ama-MP kaChamisa, abanye angikhona liwahluthuna. By threatening ama-MPs, the seeds you sow, you are beginning to reap. Lingakwenzi njalo.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleSouth Africa selihlele liviki ukuba isikhathi sokulila phezu kokutshona kukaArchbishop Desmond Tutu, yena ozabekwa ngomgqibelo. Umsakazo omunye uthi njalo umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron uqhubeka ubangela ukuthi indizamtshina ezinengi emhlabeni jikelele zimise inhambo zazo, okuyinto esiphazamise abantu abanengi. Singene kudaba lweMelika. Idolobho leNew York liqale izolo ukuphoxa izisebenzi zamankampani azimeleyo ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. abaqhatshi abasatholakala bevumela izisebenzi ezingakahlatshwa ukuza emsebenzini bazajeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane zamadola. Umeya waleli dolobho uMnumzana Bill de Blasio uthi wethulela umthetho ngenjongo yokwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19 khona okuphehlwa ngumkhakha we-Omicron kulezi nsuku. Izisebenzi zikahulumende kuleli dolobho kudala zaphathwa yilomthetho. Umongameli Joe Biden yena utshele umhlangano wabosibalukhulu bezabelo izolo ukuthi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukwehlisa lumkhuhlane. Sixoxelo somabhizimusi ohlala eMelika uMnumzana Muzobanzi Ncube.
Abanikazi bala ma-companies balelungelo lokuthi bezikhethele bona ukuthi inhlelo zabo zaku-companies zihanjiswa njani, and balawo civil amandla njengoba bengama-private sector companies, ngama-company abo, imithetho ngeyabo. So sikhumbula ukuthi ama-business la ngama-business abuye engena ku-business ukuthi benze imali. So kutsho ukuthi kumele ukuthi bezivikele ngendlela kwenzela ukuthi izisebenzi lezi ezinye ezibuyayo nsuku zonke zizosebenza, zisebenzela mina ukuthi ngenze imali, njalo labo ukuthi benze imali bephilise izimuli zabo. Konke khonokho ngiyabe ngingafuni ukuthi njengomnikazi webhizinisi kube sokubuya abanye abasebenzi abangahlatshwanga, ngoba laba abangahlatshwanga sebezasuka bethelela laba abanye igcikwane abahlabileyo beqalisa ukugula sebengasabuya emsebenzini. Mina senza imali. So kulilungile lami mina ukuthi nxa i-company ngeyami, ngi-private owner, as long as umthetho ungasomthetho okuthi ngicindezela izisebenzi zami ngoba ngumuntu omnyama, kumbe ngumuntu omhlophe, kumbe umuntu wesifazana, kumbe umuntu wesilisa, lokho yikho okungavunyelwayo.
Bakhona abathi ukubamba izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe ikwephula amalungelo azo. Ungathini ngalokho?
Yebo, kuliqiniso sibili lokho mnumzana Nkomo, ukuthi izisebenzi akumelanga zibanje ngamandla ukuthi zihlatshwe ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19 lo. Lokho hayi kakuvunyelwa sibili noma sikhangele ama-constitutions amaningi emazweni wonke nje jikelele emhlabeni. Sesibonile kakhulu nansi good example khonapha eBotswana, omakhelwane bethu simzwile umongameli wabo ekhuluma sibili esithi hayi thina kasibambi abantu ngamandla lapha eBotswana ukuthi khona behlatshwe ukuvikela igcikwane leli, ngoba lapho siyabe sephula ilungelo labo. So lokho sibili hayi ayisiyo nto yokubamba ngamandla, kodwa into ebakhona ukuthi amakhampani nje lawo alezisebenzi lezi ezingafuni ukuthi zihlatshwe, siyabona ukuthi ayakhuthazwa ukuthi azame ukuthi basebenzelane labo izisebenzi zabo bengabaxo chiyo kunje ukuthi maybe bengabacela ukuthi bengakeze emsebenzini betshengisa ukuthi khona bachekiwe.
UMnumzana Muzobanzi Ncube ngosomabhizimusi weZimbabwe odabuka kuKapu eSlovela ohlala eWashington DC khonapha eMelika. Kunjalo nje ugatsha lweCenters for Disease Control and Prevention lwazise ukuthi solwehlise isikhathi abantu ababanjwe iCOVID-19 kodwa bengelampawu zalumkhuhlane abamele bahlale ngaso bebodwa ku-isolation sisuka kunsuku ezilitshumi. Kathesi sokumele abantu laba bahlale amalanga amahlanu kuphela bengakahlangani lomphakathi. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. UZulu uthi ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamasotsha antshontsha ezindlini ehlomile. abezinkonzo bathi badangele ngokwaliswa ukwenza imilindelo yokungena kumnyaka omutsha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.